esikwenze empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu irice icooking oil lokunye nje okunenginengi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayihlelwa ingozi eyomlilo empilo thina sinhlanganiso okuthiwa yibulawayo queens eyabomama kuphela omama abenza imisebenzi yokuthengisa abanye ngabasebenzayo abanye ngabangasebenziyo so inhlanganiso nje egoqela umama wonke okobulawayo eyahlangana sabumbana singamabulawayo queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo yithi omama bakobulawayo impilo nxa siyikhangile isibhedlela sethu obulawayo nxa bevelelwa yibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantwa bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa sabona kufanele ukuthi sihlangane njengehlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathathu so sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi-385 kg and then irice layo yaba yi-119 kg igrocery esiyithengileyo sibili ibe igrocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle
lwamukelwe njani ulolu ncedo
uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela kuzigaba ezijeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo
inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedluleyo leminyakeni edluleyo
sake saphathisa ke ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma-individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo so ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje bese-South Africa eGoli so ugogo wasebona ngabantwana sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irice amachukela amasepa lakho konke nje okunengi okwakudingakala